Endabeni zethu lamhlanje mhla ka 3 kuMpandula 2015 umthethwandaba wakwele Botswana unquma usekela isikhalazo sezizalwane zeZimbabwe sokuthi idale libambe ngamandla uhulumende walelo lizwe ukupha abavela kwamanye amazwe abasentolongweni amaphilisi aphiwa abaphila legcikwane lengculaza awama ARVs. Langa uzulu weZimbabwe isithi ukholwa esiKristwini kukhanya basese khona abakholwa ekusebenziseni imithi ethile nxa kukhangelwa izitolo ezisedolobheni lakobulawayo ezithengisa imithi yokuletha imali yokuletha abesilisa kumbe abesifazana kanye lokuthi lowo olaye abheke wena wedwa kambe inga iyasebenza yini limithi. Lamuhla silethulela okwenzakala kuqembu lenguqo ele Highlanders elibikwa selixotshe umqoqheshi walo uBongani Mafu. Lamuhla laqhatsha uCosmas Zulu yena okhangelelwe ukuncediswa ngoAmin Somapiri loMelusi Mabaleka Sibanda.
I-executive Highlanders ithe hayi akubekwa amajogo ephansi kuMafu labancedisi bakhe. Endaweni yakhe bafake uCosmas Zulu.
Lingakhohlwa uhlelo asihluzene bomama ku Live Talk lapho esixoxa ngohlupho lokuqonga kwenani labaphila ngokuthengisa imizimba abalegcikwane lengculaza okubuyisela muva umsebenzi othe wenziwa ukulwisa ukumemetheka kwegcikwane le HIV.